ukunamba kwelanga leli lonyaka kuza ngesikhathi kulabantu abaningi asebebotshiwe labanye abahlukunyezwa besethethwa amacala okufuna ukugenqula uhulumende ngenxa yokuveza imibono ehlukene leyakhe. Isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo oluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uchasise abakubone kusenzakala kulolu hlangothi lonyaka.
Umnyaka lo oka-2020 esikuwo lo, akulanto vele thina njengamaZimbabweans esingahlala phansi sithi siyacelebrate manxa sikhangela i-International Human Rights Day. Yinto edanisayo kakhulu ukuthi umnyaka lo sibone amalungelo abantu abaningi ehlukuluzwa nguhulumende okhokhelwa ngupresident Mnangagwa.
Lokhu kusekelwe ngunobhala ohlangothi lwabatsha ebandleni eliphikisayo ele-MDC Alliance, uMnumzana Gift Osalo Tsiziba.
Njengabatsha sihlangana nokuhlukulezwa okukhulu kakhulu ngaphansi kwahulumende ka-Emmerson Mnangagwa, and ngibona kubana-ke sibuyela emuva uma sikhangela-ke ukuqhubeka nokuqhutshwa komsebenzi wamalungelo ezizukulwane zeZimbabwe, ikakhulu uma sikhangela-ke okuthiwa ngama-social and political rights, sikhangela ama-economic rights, sabona ukubana-ke ezinye izizwe seziphambili ezikula ukuthiwa ngama-cultural rights, thina sisakhangelele ukuthola-ke ukukhululwa-ke mayelana lamalungelo kwezombangazwe.
Ummeli wange-Central edayela ephalamende, uMnumzana Daniel Molokeli, oyingcweti kwezemithetho, uthi uhulumende akahloniphi imithetho ekusisekelo sombuso welizwe.
Thina njengabantu baseZimbabwe kule ndaba enkulu uma kukhulunywa ngezamalungelo, uhulumende wethu usenguhulumende ongesabi ukungahlonipha amalungelo abantu. Sesingabantu abaphila sesaba. Uma ulesikhalazo uzama ukuthini utshengisele, sesingathi ngesilungu uprotest umbe udemonstrate, kumbe uma ukhuluma ngento ezinjenge-corruption uyakhona ukubotshwa uswele i-bail amaviki amaningi. Imali ikhumbula indaba ezenzakala ku-Operation Nono labo-Jobs Card.
Kodwa uhulumende uyakulandela lokhu esithi abantu abathi bayahlukunyezwa ngabantu abadalwa ngabantu ababhadalwa ngamazwe angentshonalanga afana lele Melika ukuze engeze izijeziso zomnotho athi zafakelwa ele Zimbabwe. Umsekeli womkhokheli ohlangothi olubona ngomsebenzi wabatsha ku-ZANU-PF, uMnumzana Mabutho Moyo, uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuhloniphe amalungelo oluntu.
Uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa, ngoba ama-human rights izwe lonke nje, izwekazi lonke, lomhlaba wonke, yinto eziqakathekileyo. Abantu kumele behlale bengahlukunyezwa, kumele behlale bethola amalungelo abo. Ngakho-ke ukukhishwa kwephosa le-IPA kwaba linyathelo elitsha elafakwa nguhulumende ngesikhathi singena ku-new dispensation, ngoba bekulezikhalazo eziningi ukuthi iphosa iyancindezela amalungelo abantu, i-IPA iyancindezela amalungelo abantu. Okhayele ukuthi hhayi, asikhangeleli ukuthi uhulumende uzama lapho, sikhangeleli kuza yanda kusiba ngcono.
Inhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu ezifana leZimbabwe Lawyers for Human Rights zithi inani labantu ababotshiwe lonyaka kuphela liqonge kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi sombuso kaMui, uMnumzana Robert Mugabe. Bathi lokhu kwengeza yikuba uhulumende useguqula isisekelo sombuso esavotelwa nguZulu ngomnyaka ka-2013 ngokupha umongameli amandla amaningi kakhulu okuza kwenza ancindezele labo abalembono ehlukene leyakhe. Ngesikhathi ilizwe njengawo wonke emhlabeni jikelele liliswa lomkhuhlane we-COVID-19, uZulu usola kakhulu indlela uhulumende ahlele ngayo izikonzo zokuvimba ukumemetheka kwalo mkhuhlane eze-lockdown, langokulondoloza kwazo okubone ukuhlukunyezwa, ukutshaywa nokubotshwa kwabantu abangenamacala ngabezomvikela lamapholisa. Kodwa ngakwelakhe icele uhulumende uthi uguqele imithetho eminingi eyayiloncindezelo efana le-Public Order and Security Act, PORSA, le-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ngimele iTudo 7 iHarare, ngimlondolozi Ndlovu.